ngalitsho nanjani izulu kandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje siqoxa lomgcini sihlalo webandla le CCC esigabeni seMathopeleland and North umnumzana Prince Dube Osbanda ungasitshela ukuthi libona njani uhlelo lolu lo delimitation
silembuzo emnengi esilayo silokungazwisisi okunengi okukhona ngemva kwalokho esike sakubona kuma social media khuluma ngokuthi eMathabeleland kuyakwehliswa ama constituencies athize abe malutshwana okwedlula lokho akade eyikho khona now thina leyo point asivumelani layo because i point echo ukuthi khona amanani abantu ababa lise ukuvota eMathabeleland balutshwana okusokusenza ukuthi ama constituents kufuze ukuthi ayehle kulalawa akade vele khona now uyabona uDubo esilalo ngombono nalowo kumbe ngeconclusion yona leyo ukuthi okwakuqala asilabufakazi bokuthi izekhi sibisibili amanani wona lawo abawachoyo ukuthi khona yiba abantu abemandebeleni ababhalisa ukuvota ukuthi aliqiniso kumba ngamanga isizathu esenza ukuthi sitsho njalo ukuthi okwakuqala izekhi bisithi yona lapha ehamba kuyabhalisa khona basitshela ukuthi ngelangela ingaka siyabe sisesikolo esinje but singafika kuleso sikolo nxa bebhalisa ukuvota ngalawo malanga bebhalisa ukuvota sithi sicela ukubona ukuthi kuvota abantu abethu abangaki because thina abethu abantu ama point persons ethu ayabe ekhona ku ground yiwo ayabe thatha abantu ebahambisa ukuya register ukuvota so siyabe silamanani ethu so nxa izekhi iyala lamanani abo ukuthi bangaka abantu abavotileyo ku polling station eyodwa ngelanga lapha abaregister khona bese besuka khona lapho bezositshela ukuthi hayi linali labantu abalutshwana sicina thina sesikubona angani lokho sokusenzakala yiku-advansa i-agenda yezanu PF yokuthi abantu beMathabeleland kufuze behlale bencindezelwe kokuphela asoze savuma ukuthi sibe silokhu sitshelwa kuthiwa khona libalutshwana abakutshelayo labana abazithi bona baningi yibo abatshela bolina ukuthi lina libalutshwana lini thina sibaningi bona kuyibo ababalayo we cannot have that kind of a situation. So ke kuqakathekile ukuthi khona izekhi kunanzelele ukuthi asoze sivume. Kungangcono kube lokuvumelana ukuthi ubumeli ngoba remember nxa sikhuluma ngedelimitation nxa beyakwehlisa ama constituencies. Kutsho ukuthi siza kuba labameli abalutshwana. Nxa silabameli abalutshwana kutsho ukuthi siza kuba lelizwi elincane elingazwakaliyo. Bafuna ukuthi sihlale silokhu sibancane sibalutshwana. So mbona ngani mina kabame ngabasichiye sinjalo njengalokho akade siyikho khona. Uthiwe eMathabeleland iyahlala lama constituencies ayo enjalo kumbe engezelelo then bese sizokhuluma kuhle ke ukuthi kanti vele lapha elizweni leli sikhangelana njani asifuna ukukhangelana ngabantu abathi laba balutshwana bona banengi
kodwa ukhomishini yezekhi ilawo amanani akhomba khonokho abakhuluma ngakho kungani amanombolo la liwangawakholwa wona ekhona ezandleni zezekhi
uDubo Chris ukuthi amanani wona lawo kula muntu ongazi verify izekhi iyazenzela ihlale phansi ithi ayithe sibhalileyo abantu abaphumileyo nampa bangaka but amanombolo abo they are not auditable akula muntu ongaverify ukuthi lawo manombolo aliqinile akekho muntu ongaka ama namhlanje ethi ngiyafunga mina ukuthi izekhi amanombolo lawa abalethileyo yiwo kanye kakula amanye kaso amanga akekho ngakwenza khona lokho so izekhi kufuze yenze iprocess iyayenza ukuthi sonke sibakholwe but kathesi behlulekile ukuyenza iprocess yona leyo
manje libona ungani udaba lona lolu lungalungisiswa njani ukuze lisuthiseke lamanani akhona
uDubo lwethu is a political problem Chris and because it's a political and not a mathematical problem it will be solved politically and the only political solution that is available ukuthi abantu bezekhi kabachiyane lama constituency awe Mathabeleland bengawa disturb and then after that bese sizokhulumelana ke ukuthi okuyinto lokho kuzafuza ukuthi kwenziwe njani next time
okugcina ungavalelisa abalaleli
bantu beMandebeleni kufuze silwele ilungelo lethu singabe silokhu sitshelwa okokwenza okuyisikhathi sokubana sincedisane ngiyabonga lisale
Hello-ke, bekungumnumzana Prince Dube Osbanda, umgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathabeleland North. Ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.